lenjalo ipatriti imadosi lofanda sinokhonyana ma 0% okuhambileyo sibe sikunanzelele izicelo lezi eziningi basoskrini njengakuqala kumbe ezinye izikolo zasikrini ukuthi na abantwana balama-9 grade ikwesibatadayo lezi ziyathathwa noma umntwana esuke eprimary engayenzanga kuhle kumbe mhlawumbe wabalekiswa ngobukhulu bakhe ukukhula kume iminyaka ngesidlulile kulabo odlala labo bambhalela incwadi etholakale kusoneso sikolo siphezulu. So kusuke kuphumise impumela engekho kahle, yikho okunye kubone sikuthola kuhambelana nakho.
Nxa kusesimweni seleso okhuluma ngaso, pho kulungiswa njani?
Njalo okunye okuvamileyo zona ezikolo ungathola ukuthi khona laba balisi balutshwana ukuthi bebambe amagrade wonke bawaqede ngesikhathi esifaneleni. Nazo iy'ngane zona lezo abanye abahlala khatshana kude njengalesi simo esisikiso climate change kuyabonisa vele kubana umntwana nxa vele suke engadlanga lutho ekhaya akula nto ongayibamba ezwisise, ufike lala ecabanga umango ohambayo lempilo ovele kiyo ekhaya. Kuyayehlisa izinto zokufunda njalo futhi ungathola ukuthi bona abo bantwana bona nawo ama-subject abaqambileyo bawabhadalile kabaziniki ithuba lokuwastarta ngendlela efaneleyo kumbe kwafunda bathola yona lana ama-40 minutes abanikwa ngokutitsha 20 minutes ukutitsha imfundisa 20 minutes ekumele bhale abanye abakwenzi konke lakho kustarta kumbe ukucrasha nje ithuthi ithuba lokuthi icrashe incediswa ngomunye kumbe into zokufundisa ezingamncedisa ama-Wi-Fi kumbe amafoni wona lawo kunzima umntwana ukuthi uthole. Kuyathotisa impumela engekho engaqondanga sibona kuyintelela embi kakhulu. Angazi ukuthi singayenza njani, kodwa-ke okudingekayo ukuthi abazali umntwana ebe sentathi umzali uthisha umntwana umntwana ebuzayo ukuthi kuyini esingakuncedisa ngakho umntwana.